So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesine mhlaka 8 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Udubo lokusilela kwamagetsi luqhubeka lusibalubi elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele iEquatorial Guinea namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Theodore Obiang Nguema, yena osebuse okwesikhathi eside ukwedlula abanye omongameli bamazwe emhlabeni wonke jikelele. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup iyaqhubeka kusasa lapho amaqembu asekusigaba sama-quarter finals azancikilana khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubeka lusibalubi elizweni. Inengi lithi kalithembi ukuthi uhulumende uzalulungisisa loluhlupho njengokutsho kwakhe ngolwesibili. Izakhamizi zikhala ngokulahlekelwa yikudla okonakalayo ngoba omaqandisa becitshile kanti lamabhizimusi lawo akhala ngokulahlekelwa yinzuzo njengoba amanengi engasebenzi nxa amagesi ecitshile. Amagesi acitsha nsuku zonke kulezi nsuku abuye okwamahola ambalwa kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Well, umumo wamagesi mobi usesimene sibi. Ngikhuluma kanje kathesi kulumganga wenketha 9 kuwa 25 labe ngihlala khona. Ngiphume ekuseni ngama past 5 ngisiye emsebenzini. Ngachiya amagesi engekho lakhathesi ngikhuluma kanjalo kengekho siyashaya ihola lika 9 la kusihlwa. So uyufakazi bokuthi indaba yamagesi nzima. Abantu abaningi kathesi ngakusiya kukhisimusi bazama ukulungiselela, bazama ukuqoka kuthi imali baqoke lezi zinto bafake efrijini. Zonke lezo zinto sikhuluma kanje nje sezonakele. So kuthi abantu sebelahla kuthi abamabhizinisi ngokufanayo balezi zinto zabo ezihlala emafrijini ezithengiswayo ezithengiselwa uZulu. Yebo kambe bakhona abanye abazamayo ukuthi babe lamasola babe lani, kodwa hhayi akuncedisi kangako abantu abamasola balitshwane. Abakuzamayo kulokuncedisa abantu ngamagasi yiyo embona ngathi maningi lapha ezindlini, kodwa kunjalo phela singakhohlwa ukuthi imali ayiyahlupha ngoba nxa sikhuluma ngegasi sesikhuluma ngemali extra ofayile umuntu ayikhuphe kukanti njalo vele ube bhadele imali yamagesi. Lezisebenzi kukhanya ungathi emakhampanini nxa kungela zesa kungela magesi amakhampani amanye athi kuvalwe okwaleso sikhathi abantu babuyele ezindlu bahlale babe emsebenzini, kodwa amanye amakhampani kungasababhadale kwaleyo ma-hours athi bewahlezi kunyela amagesi. Siyananzela ukuthi sokushutha abantu vele labantu asebezahola imali engatsho lutho, vele yona imali abayiholayo ingaphansi kwale mali yabantu abadubekileyo ukuthi ayi-poverty bottom line.
Simzwile uhulumende esithi ulamaqhinga athile azawasebenzisa ukuthi aqede lolu hlupho. Bathemba yini abantu lamaqhinga?
Siyezwa uhulumende lapha ekhuluma iziphathamandla zikhuluma ukuthi kule mzamo abalayo bayatsho futhi ukuthi bakhangele ukuthi kwakhiwe ama-station amaningi awokuthi kusebenze amagetsi lawa asebenzisa ilanga esingathi ngamasola. Bese besitsho futhi lokuthi kube le mzamo yokuthi izindlu lapho kuhlala khona abantu ziphume ukuthi zithatha ukuthi zidle amagetsi lawa agayiwayo kubokharibha kubowange, kodwa zidle kulawo awelanga. Kuyinkulumo ezwakala iyinkulumo enhle endlebeni zomuntu. Abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi izithembiso zikahulumende vele zihlala zikhona emaphepheni kodwa zigcwaliswa. Ngokunjalo-ke futhi sibuye sithi nani, vele uhulumende usengakhuluma ngakho njani kathesi okulo hlupho. uhulumende wabantu sikhangele ngavele ukuthi wakunanzelele emuva ngalokuthi sizafika kulesi sigaba nxa enguhulumende onakekelayo, uhulumende olabantu abasebenzayo, olengcitsheza aziyo ezikwenzayo. Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Land Association, siba lamahlangano ethile, sibabiza ukuthi abantu sixoxisane labo, sibiza ama-service providers abezisa labo bengabaye bakhona. Kodwa sikunanzeke ukuthi abantu bezisa abalohlupho lokuthi imihlangano eminingi ababuyi, yebabuya gqoqo kulimhlangano laleyana. So-ke njengoba vele ungathi khathesi kushubile kunje, ngibona ngathi kuzaba nzima ukuthi sibili sibabone bekuye emhlanganweni. Ngabe sifisa ukuthi nga sibize imhlangano ke bebuye bezocasela abantu, kanti vele uhlupho olungaba thisa kula muntu owaziyo. Eziye inkulumo okuthiwa kulamanzi e-Caribbean okubangela konke lokhu, inkulumo zakhona ziningi. Kodwa lanxa kunjalo asidinwanga, sizaqhubeka sibabiza ukuthi bacasisele abantu ukuthi sizwe ukuthi kanti uhlupho vele lona lunga.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU, njalo ungumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Equatorial Guinea namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Theodore Obiang Nguema-Bassango ukuthi eqhubeke ngumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. Unguema usebuse okweminyaka engamashumi amane lantathu 43. Njalo phakathi kwabakhokheli bonke abaphilayo nguye osebuse okwesikhathi eside ukwedlula bonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Nguema wangena embusweni ngo-1979 kanti usele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili 80. Esuka kwele Equatorial Guinea, umongameli Mnangagwa uzadlulela kwele Angola kusasa emhlanganweni we-Organization of African Pacific Caribbean Summit. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umongameli Mnangagwa udlalisa imali ngengwendo ezingapheliyo njengomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uthi njalo endaweni yokuthi avakatshe, uMnangagwa kumele ehlale phansi adinge indlela zokulungisisa udaba lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Ukubona lapha mfowethu ukuthi ngalapha uMnza Mnangagwa ethatha isikhundla sikamnyeni Robert Mugabe, wathi yena uzakwenza izinto ezithiyeniyo lalezi zazisenziwa ngubaba uMugabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba uMugabe wayehlala esentegeni yaphapha ihamba isiya kulo zonke indawo lapha ayelizwa khona kungenani lutheleli ezingeladikutheli ezibeli ezibuya elizweni lethu. So khanike okwakhathi esiumiza Mnza Mnangagwa kenguyothi ihamba ukwedlula kwafunga uMugabe lapha aqonde khona lapha esiyabona laba abajotshwayo labo ilizwe lakhona jeli akulalinto abamasinyalona kumbe kenzinisela bona okwezikhwama zabo into zakhona ezihanzelwayo asiwo zinto ezilekha izithelo kwizwe leZimbabwe.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulodubo lwamagetsi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba lenkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukho nongakuxwayisa yena ubaba uMnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kule nkinga emuzini, ubaba womuzi kasuze asukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha, ngoba sekutshengisela ukuthi uba wakhona vele yananzi ihlupheko ezenziwa emzini. Abanye umongameli kukakhulu into yamagetsi le, into yamagetsi ihlupha ngokuthi yena ubaba uMnangagwa nguye owayethembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kulezibhakane ezinkulu eziningi lapho ethithi khona asiza lethi amagetsi yile makhale lemadolobheni izipendiza izalungisiswa. Izipendiso zakhe zonke lezi esasiqondane lazo ekhulile esiqondane le-industry ngamagetsi. Ngaye ngomunye umuntu olothando labantu bakhe lezweni lakhe athi zahlala phansi alungisise leyoi idaba idaba inkinga le yamagetsi. Hhatshi ngibona ngathi lapha ubaba womuzi sepha uphambanisile kakhulu.
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola o-African Caribbean and Pacific States. Uqakatheke kanganani lo mhlangano?
Ukubhekade sinke lafana ukuthi umgadi wayesingabiza kuzonke indawo elikho kuqonda khona lekhathi ndethi umhlangano lo ukujetshwa lokho owegimi lokuvela akusiniki lithi lapha eZimbabwe. I-Africa Caribbean umhlangano wakhona vele akuncedi lito. Ngaye kumbe kuthiwa khona uqonda lele mhlangano ekhumumi yethu ngathi isade kumbe i-EU lapho umhlangana khona futhi umhlangana khona abayanga akuncedi lito. Akulanto esingathi impilo ezithele singazizwa khona. Ngibona ngathi mina yakho umkhulweni nje umongameli wethu ugcwese isikhathi sakhe udlalise imali eZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Amalunga ebandla le-TRC asedale lephalamende athi akazisoli ngokuthatha imali yezinkulungwane ezingamashumi amane zamadola emelika. I-$40,000 kuhulumende ilunga ngalinye ngoba limali kuyizikwelete azazibhadala. Abe-TRC laba bethule amazwi la izolo kulandela ukuchothozwa kwabo ngomkhokheli webandla labo uMnumzana Nelson Chamisa kanye loZulu Makhaza. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Bekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba. Amalunga edale lephalamende awe-CCC bathi loba nje uZulu ebasola ngokwamukela limali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo limali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale lephalamende awe-CCC uNkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha limali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama citizens nxa isithi imali wangomela ngasiyithathe njengama MPs. Kodwa ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona yavelela ngapi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani lesihlangana lakho njengama MPs.
Uqhubeka esithi kuningi abakhala ngakho edayile ephalamende ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo ephalamende ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Sinahlalela bo phansi sayenza icocus basichathe ukuthi imali eyasiyiphiwanga yizanu, imali eyavela ku-supplementary budget. Number 2, imali leyi sithethe as a private loan ayiso mali, imali ofanele siyibhadale isiya ku-housing asisahlala emahoteleni. Number 3, sivumelele ukubana nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi yi-pay back the money.
Umeli wenkulumane edayile ephalamende uMnumzana Kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela eziqintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo. Zikhona izinto kumele abe lazo. Number 1, nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi, abe nomuntu osebenza e-ofisini oyabe ebhala ama-reporti akhe esezani ecollector ama-act of parliament lawana ewafaka lapha esithi ukuthi honorable MP ilokuzeni i-agenda yanamhlanje nansi, i-act of parliament ekhona nansi, amendment esibuyile asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje isuke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele kube le-ofisi. Kathesi mina i-ofisi ngilayo ngiyayinirentile ikhona ne-furniture yami ngazithekela ngazifakela.
Kodwa uMnumzana Witness Dube owebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokho abakuchoyo lokukhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube indlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikilabo abaphikisayo abe TRC.
Khulu edalela eParliament umnumzana Kenneth Chokuda walile ukukhuluma ngodaba lolesithi ukuphiwa kwabameli bedayela eParliament imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi usekhudazwe ukuthi anikeze abantu bokuza abalemuli lezizalwane zakulelo lizwe amaphepha okuhlala lokusebenza kungela migoqo eminengi. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ikomishini ebona ukulotshwa kwesisekelo esitsha kule Botswana yethule ugwalo lwayo kumangameli Masisi evikini esanda kudlula. Ugwalo lolu lumumethe imbono kaZulu eyebi imqoka njalo okukhuthazwa ukuthi umangameli Masisi abone ukuthi iyangena kusisekelo sombuso esitsha. Kundaba ezingajabulisa abeZimbabwe ikakhulu abathethe kumbe abendele kule Botswana, ikomishini ithi kumele baphiwe amaphepha okuhlala elizweni awe-citizenship ngokuphanyisa. Umnumzana Stanley Ncube yena oseleminyaka ehlala lemuli yakhe kule Botswana yamukela imizamo yokuthi abafana laye bayiphathiswe.
Sikhangelele ukuthi upresident uzathatha le umpiko lesixwayiso lesi akusebenze masinya anduba lathi sikwanise ukuthi sisebenze. Ngoba lokho esilapha siloko esilamaphepha asivumela ukuhlala nje kodwa singakwanisa ukusebenzela imuli zethu.
Ngaphansi komthetho khona abokuza abasebenzisa amaphepha okuhlala elizweni bengaphansi komkabo abavunyelwa ukusebenza. Umzana Dumezweni Ncube ohlala eHabroni uthi inyathela elikhona selithiwe isikhathi kulesidingo sokuthi imbono yekhomishini ilandelwe.
Ya hayi, indaba esizamukelayo sibili ngesihle. Abantu baphandla bathitha abafazi balapha eBotswana sebezenelisa ukuthi bethole izithupha zalapha. Lokhu kuyavulela amasango ukuthi senelisa ukuthola imisebenzi, senelisa ukuvula ama-bank account, senelisa ukuqalisa amabhizimusi ethu. Kudala nje ukungakwazi ukwenza njalo uma uthethe umfazi walapho. Kuphi i-permit? Kodwa i-permit yangkhona ayikuniki ma-privileges okuthi ukwanise ukuthola umsebenzi.
Ukuzama ukwesula imigoqo ekhona ngokungena kwabantu bokuza kwele Botswana kuyehlukene lamanyathelo athathwa amazwe afana le-South Africa wona asevala amasango. Umnumzana Nqabutho Mabena wenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele South Africa uthi kuyancomeka okwenziwa yiBotswana.
Lokho kuyinto enhle kakhulu esiyamukelayo ngoba kuyahlupha ukuthi nxa uchade umuntu ongumTswana uthole usuthwele nzima ukuthi lihlale lonke ngesizathu sokuthi kawula permit. Lokho siyakwamukela kakhulu okwenziwa yi-commission ye-presidential commission eBotswana into enhle sibachayela ihlombe. Sifisa ukuthi indlu yesishayamthetho eBotswana ikuvume lokho kube ngumthetho okhona.
Mabena uthi ele South Africa lona elithi abantu bokuza abatshatile ezizalwane zakulelo lizwe akumelanga bethole i-citizenship lingafunda okuningi kokwenziwa yiBotswana.
Lapho iSouth Africa esisithi yona nxa uchade umSouth African kakumelanga uthole ipermit kumbe ithole i-citizenship. Sibona iBotswana yenza kuhle kakhulu ngalo mthetho okhona njalo futhi sithemba ukuthi asomthetho ozowenza ukuthi abantu bangawuhloniphe singadingi lwasemzini bawu-abuse ngokuthi bese kuthengiswa ama-marriage certificate ade sikubona kusenziwa eSouth Africa. Sithemba ukuthi abantu abachada kuyabe kungumchado oqotho.
Ukuswela amaphepha kwabokuza abachadela beBotswana basithola besele bengaphandle abanye bebuyiselwa emuva ngenxa yokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala kuleli lizwe. Ikomishini eyaphenjwa umongameli Masisi ngompalakazi nyakenye ithethe phose umnyaka ihamba ilizwe lonke ithapha umbono kaZulu phezu kokugcizelelwa kwesisekelo sombuso. Isekelo sombuso seBotswana asikazi siguqule lokhe ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka 1966. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 is a Havron Gwele Botswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZimlife ithi uMantshi uTafazwa Miti walile izolo ukuzisusa ekuthethweni kwecala lokutshotshozela uDlakela eletheswa umeli wezengeza North edalele parlamente njalo eli eyisiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala. Yena osedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Ikroniko ithi uhulumende usexwayise abazali ukuthi bengakhathazeki ngendawo zabafundi abaya kuform 1 ngomnyaka ozayo ngoba kule ndawo ezaneleyo ezikolo. Lumbiko uza ngesikhathi abazali abaningi bephakathi kokudingela abantwababo indawo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngozibandlela. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba abongi esibhedlela seMatadei koBulawayo sebekhalale umsebenzi bekhonona ngokubhadalwa imali yebonus engamadola alitshumi kuphela, i-$10 US umongi ngamunye. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 umsakaziyo olohlonzi umsakazo olendaba ezimqotho. Ngiyalibulisa lonke basakazi kunye labalaleli be Studio 7. Ngithi hesh sokunzima naso izano isivukubhova. Sivukubhova emaruzeva sichinga kodwa ngithi hatshi. Bantwana beZimbabwe mazibabha mahle lingethuki kakhulu ngoba ubhaloti zabe uyabuwedwa zwi. Ngena wedwa wenze okufaneleyo ukuze ukwanise ukulwisa lesi sitha ngaphandle kubana ube wedwa ubhaloti wenze okufaneleyo. Asingeke sasinqoba lesi sitha ngoba sebesebenza udlakela olukhulu. MaZimbabwe singethuki kakhulu. Ngiyabonga isilo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basakazi nabalaleli. Hayi, ngigama nami ngufortune mbiyalana ngasekwanda. Ngithe nje nami ngilibingelele. Hayi, mina kahle kahle nje ngikhala ngabantu basemapulazini, abasemapulazini, abantu abamnyama abasemapulazini ngapha ngaseZimbabwe. Hayi, akungcono baphuma kula benefit abayenzayo, babhizi bafuya neenkomo. Akucace nokuthi yini kwenzakalayo. Hayi, akula benefit abayenzayo abantwaneni baseZimbabwe. Abantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke lowo nje yimaZimbabwe kuphela. Kodwa kuthiwa kulabantu abahlala emapulazini akulanto abayenzayo, abangenisa imali. Hayi, kungcono baphume laba bantu kungena abelungu, abelungu bangcono.
Hayi, ngiyalibingelela ngomusa langothando lukaThixo langomsebenzi ekesiphathela wona. Hayi, kwalamhlanje ngithanda ukukhuthaza ibandla lami endithandayo. Ngizakuthanda ukukhuthaza nge-TRIPC lokhu lami ngumlandeli wayo. Ngingumlandeli we-TRIPC bengikhuluma bengithanda ukukhuthaza abaphathi lama-MPs layo uPresident wethu Chamisa ukuthi ngesigaba sabo lesi ade besikhuluma okwemali eyanikwa ama-MP nentibandla leli kalibambane kungabi lokukhuthakhuthana njengemali eyenza ke leyo ngoba usathana ngaso labe sengena ibandla lidilike. Lokhu siyazi ukuthi nxa sofika esikhathini esinjengalesi esokhetho amabandla adilike eminyakeni yonke nje kuhlala kusenzakala. Okwami nje kwalamhlanje kubakhuthaza ukuthi kababambane kwaba indlela ababambane ngayo, kababambane bengalaleli inkulumo eziphuma kwamanye amabandla ngabo. Ngisithi ma-TRIPC bambana nani kuze kuyofika isikhathi sokhetho ukuze sikwanise esikubophileyo lesikufisayo ukuthi kwenzakale. Qinaneni ngokubambana lingavumeli umoya ungangena kini ulehlukanise. Langekhathi esikhunywa ngezimali, imali lezi izophela zidabula amabandla kusenzakalayo. So zamani ukuthi libambane lingadonselani futhi ngakho. Likhulumisane kuhle laye umongameli wethu Chamisa laye alalele lizwisisane konke nje. Isicelo mina engilaso kini ngoba inkulumo zingaphuma ngale ezinye zivela lezinye zivela lezinye zivela kodwa kusala lina bambanani siqhube sikuqhubayo kuze kuyefika ukhetho.
Studio 7 ndinjani lonke nabalaleli. Hayi, siyabonga umsebenzi wenu omuhle, siyabonga umsebenzi wenu omuhle eliwenzela wona. yabantu beZimbabwe abantu bakithi inkinga esilayo kungabambani kungabambani vele ikusifake lapha esikhona namhlanje ngoba abanye abantu namhlanje ba bawubona ngani kuvota into engelancedo ukuchitha isikhathi konke lokhuyana imisebenzi yamakhehla lalezalukazi zezanu abasebenza ukudivide abantu baqinisekisa ukuthi abantu bezebona ngani kuvota into engelancedo kulokhu kungabambani nje lokuthi baqinisekisa ukuthi abantu bezimbabwe bengaboni ukuthi basebenzisa ziphi indlela ukubadivida lokudistroya ama-opposition party ngoba le opposition party esizama ukuthi ifuna ukukhulula abantu kulobu bugqila abangaba bakibo bayadistroya beyibulale bayicobodise njengoba babesitsho so yinto eyenzakalayo bayisebenzisayo abantu bezimbabwe ngababambani ngabe siyabambana besizazikhipha kule nkinga le khona ngoba kula omunye umuntu asuze kwehla uJesu ezulwini azosikhulula kule nkinga esikuyo lokho ngabantu kwezanu kusebenzisa ilokhu zinicebo nalelo ukudivide abantu kuphela ukuthi behlale bedivideni.
Studio 7 solibonani linjani ngaphuha ngutsunami lona. Okay, no, siyabonga kakhulu ukuthi liyasivumela ukuthi sifake imbono yethu singathukani njalo si-interacte singathukani noma singathethisani singelakho ukuthukuthelelana. Okay, siyabonga kuleyo ndawo. Indaba yami kulena umfowethu khona umfowethu engingamuzi ngathi uyaphendula lana. Masithi umthwakazi awuqoqekanga kungoba umthwakazi awuzazi ukuthi uqondeni noma uqondephi. Umthwakazi ngabantu abathukuthele kakhulu, bathukuthele banamathumba angakhanywanga. Yebo, siyazi kusuke laphi lokho noma kuvelaphi, kodwa eqinisweni izwe ngeke libuse uthukuthele, izwe ngeke ulibuse ulenzondo. Singakhohlwa ukuthi inzondo le yenza kube khona obakhona umbuqazwe lona owakhona, umbuqazwe wegugrawundi kwakuyuba kukhona abantu abalenzondo. Inzondo yobandlululo cabanga ukuthi ayilayo indawo phakathi kwabantu, especially sizizalwane zeZimbabwe, ukuthi sibe sikhomba abantu sithi bangamashona labo besikhomba bethi amaNdebele noma amaNdere. Akuphakamisi isizwe, akusizi muntu, akusizi, akunasizo. Mina ngicabanga ukuthi kungcono ukubambana, kungcono ukwenza inqubekela phambili.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi umanyano we-ECOWAS usuvumelene ukubumba ibutho lokulondoloza ukuthula emhlubulweni ongentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kanye lasemazweni lapho kuyabe kugenqulwe khona uhulumende kulumango. Umsakazi omunye uthi njalo amapholisa ngenyakatho yakwele Nigeria aphakathi kokuthungata izidlova ezidubuleza bulala abantu abayisithupha abagoqela amapholisa amane labantu makhaza ababili. Sizigqibe ngezemidlalo. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup iyaqhubeka kusasa lapho amaqembu asekusigaba sama-quarter finals azanqikilana khona. Iqembu leBrazil lizadlala leCroatia kuthi iNetherlands yona ibhuqane leArgentina. Ngomgqibelo iqembu leEngland lizadlala leFrance okuyilo eliphethe inkezo yeWorld Cup okwamanje. IPortugal izaphuqana leMorocco. IMorocco yilo lodwa ilizwe lasezwe kazi leAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup. IMorocco ingene kuma-quarter finals ngolwesibili ngemva kokunqoba iSpain nge-3-0. Umdlalo lo ubuphelezi ngutyikilo panqa 0-0 wazokushaywa imbekwa yama-penalty shootouts. Imidlalo yama semifinal izadlalwa ngolwesibili la ngolwesithathu ngeviki ezayo, kuthi ifinal yona idlalwe mhlaka 18. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6. Zinalangu ndimi Ntunga Milinkomo, mukwezwakanaka makamu wako.